kukabili kungabe either kuyi functional politics kumbeni sebemdeploya ukuthi vele eseyoba eparty of kuparty office izalo vele antihlala mthokotsho kunamaxhego abe eyirana khona ngale but ungakhangela kathesa umthwango onguchepese noma uveterans but isisplithile i-overterans maybe because of that babe sebekubona and eparty level kulo muntu responsible for in elite andizokulewoveterans lethi ongayisiye umthwango so kulothiyana engxembayo ofuna ukuthi kube aligned enye futhi bekuyi-reputation ngoba for all along vele iwoveterans kanti befola under Minister of Defence.
Ye, kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa ukuthi uvuke eqothwa ngomgcibelo kungani nxa kuyikuthi into ebihleliwe ingabanga phakathi kwevi
umbuso kalobaba uhlukene kulalwana wayizolo ubaba lwana wayizolo uma uye umnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister afake izinto ezi-unconstitutional so ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzela ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhlezi kule nkulu anti uxotshe omunye namhlanje kuyimpela sonto wachatha abanye futhi so yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabe ungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngathi kuyiwa ngathi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana.
Ye, sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo ubone njani ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiwe?
Engingathi hhayi ngiyamazi ngubaba umhlonipha uMarobi. Siyakwazi ukuthi vele nje ngumuntu ovela kumedia sekhi so lapho afakwe khona ubona ngazathi hhayi ufakwe endaweni lapho ale-competency khona but esingakwaziyo kakhulu yokuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba ike sebe sesikukhangelele.